udaba lolu babunkomo ludaba olutshiye abantu abaningi bekhathazekile kakhulu, ngoba njengoba sisazi ukuthi iWhatsApp ikakhulukazi iWhatsApp bekuyindlela eyenza ukuthi impilo belula kakhulu ukuthi abantu abaxhumane njalo ngendlela engelandleko eningi kakhulu, ngoba sazi ukuthi abanye bebesenelisa ukufaka amadatha kweze kusithi ekufakeni kwakho amadatha khona phana umuntu ayenelise ukuthi mhlawumbe iye phela inyanga lokwesebenzisa amadatha amalutshwana bekungafani lokuthi umuntu afake nje imali efonini ebesetshaya ucingo direct esikwaziyo ukuthi kuba le ndleko enkulu kakhulu. Ingakho abantu lakathesi basasele confusion enkulu kakhulu, kodwa-ke yinto ezabuyilungiswe abantu abangakhathazeki kakhulu ukuze abuya kulungiswa, njengoba sisazi ukuthi izinto zonke lezi izinto esiphila kizo ezisebenza ngaphansi kwe-technology. Kuba la ma-links ezinto eziningi kakhulu okungaukuthi nxa ungaphazamiseka nje noma i-software eyodwa noma ungabe udinga ama-updates noma into ezinjalo usuke kube sekusiba lo mthelela kwezinye izinto, kodwa-ke hhayi ngendlela ebesiloko sixhumana labo kutshengisa khona ukuthi yonke into iza kuyiphindiphindele kodwa ngemva kosuku olulodwa noma insuku ezimbili.
Ukucitha kwenkundla lezi kuza ngesikhathi iFacebook isetheswa icala lokungaqhubi kuhle umsebenzi. Kuza njalo ngesikhathi omunye owake wasebenzela linkampani ekhangelelwe ukupha ubufakazi edalele ePhalamende eleCongress namuhla. Kambe ukucitha lokho singathi kulokwenza lokwenzakalayo lokhu yini, kumbe kube liphutha nje lokho esingathi i-technical fault?
Nxa sithi ukuxhumana labo bona abaphetheyo lezinkundla bona bathi udaba lolo lwenze ukuthi kungabi lokuxhumana namhlanje, noma sithi ama-social media abo lawa angasebenzi namhlanje bona bathi i-technical issue. Kodwa-ke besukuhluza ngazo lezo ndlela siye saba le mbuzo labo njalo yokuthi sizame ukuthi sizwisise, ngoba sekukaningi kakhulu abantu bekhalaza kakhulu ukuthi indlela abaphathwa ngayo noma indlela sekusenzakala ngakhona lapha ikakhulukazi ku-Facebook kakhulu yengathi yadala umsindo omkhulu kakhulu ezintweni eziningi ebekade kubandakanyeka iFacebook ukuthi ilomthelela omkhulu kulokho. Yikho baze bacina beyidonsela edale ukuthi ayize izonika ubufakazi ngezinto ezikhulunywa mayelana ngendlela abaphatha ngayo imisebenzi yabo. Kodwa-ke ngibona ngathi okunye sokungathi sekungathi sike kwaqondana osekuthiye abanye abantu abaningi kakhulu becabanga ukuthi kungabe kuwukuthi kulomthelela ukuthi mhlawumbe bafuna ukuthi baqale bayeqeda kuqala, noma mhlawumbe zikhona ezinye izinto abazibonayo ukuthi zingabe zikhona lapha kuFacebook mhlawumbe abasazama ukuthi bazikliye ukwenzela ukuthi nxa besiyafika lelo langa bebe kuwukuthi umlando wabo bayenelise ukuthi badefende umthwalo lwabo abawethesayo ukuthi bayenelise ukuthi bazwisise kahle ukuthi okunye ukuthi bengakubeka njani. Kodwa mhlawumbe baye babona ukuthi nxa bengahamba bayedale kukanti ilokhu ivulekile kwesinye isikhathi sekungenza ukuthi icala labo lifike libe nemibuzo eminingi kakhulu. Kodwa-ke angiboni ukuthi sekungabe ukuthi bona nxa ukuthi baye bakwenza ngaleyo ndlela, ngibona ngathi baya besemuva kakhulu kodaba, ngoba abantu ababe bephenya icala ngabantu noma ngithi imibiko eyafikayo yafika ezinyangeni ezidlulileyo, okungangokuthi bathe nxa sebebabhalela ukuthi ababuye enkantolo bebebabhalela ngenxa yokuthi besazi ukuthi sebathatha ubufakazi bonke ababudingayo. Akusadingi khona ukuthi noma kungabe ngazi beyicishe noma bengayicishanga sekuyafana, ngoba okukhona okuyabe kudingakala yibufakazi osebukhona ready, osebabhalwa phansi baprintwa wenziwa zonke izinto. Kodwa-ke sithi angeke sesithi okwakathe sizathatha lona igama labo leli abalitshoyo ukuthi i-technical fault singabahambeli phambili sibafake amagama emlonyeni, sizaze siyizwisise nxa kungathi sibona siqhubekela phambili sesizabona ukuthi ekuhambeni kwesikhathi ukuthi kuzabe kuhamba njani. Kwezi ukuthi sibone ukuthi noma kuzaze kufika amalanga kudlule insuku zenkantolo yini, noma kuzabe yinto ezathi emalangeni azayo nje kuphangise kuphele njengalokho abakhulumileyo ukuthi mhlawumbe kuzathatha usuku olulodwa noma insuku ezimbili bazobe sebuqondisile konke.